okokuqala vele ukuthi uzokhoka bakho emakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengelupane iyabe isuka elupane ethenta edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho okuhambeka khona kulo mgwaqo oright khona kulethara. Kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo kwavele abazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu nje ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu ozikhobazeleka bakho. Kukanti nakhonapho khona ehamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengela mali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo baqhezele abantu bekwazi ukuthi enye imali yokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu abesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Ibhizinisi enkulu yenziwa elupane edolobheni lelupane senta. Kungabe kungabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izilutshwana. So abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane senta, ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane senta. Bafuna ukuya emahofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe uye emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe baselwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazozithengisa iindida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapho elupane ikabathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza sasokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Fumani ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikili.
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimalethe umuye emakhaya nxa ungasela amathaya. Ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obademu bokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho. Kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho. Ikakhulu nasikhangele omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abathatha amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane. Sibamba kakhulu igaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi